indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba we Supreme.
Icala leli umfakho naso licala elingayisilo cala elethusayo, licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga, abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga.
Sebengamachumi ayithoba minwembili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba lwemkhuhlane kumbe igcikwane le-coronavirus eliqamuke kwele China.
Yena ikwazi ukuthi umkhuhlane lo uthathelana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, ungakuyikuthi umuntu uvele lo mkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba we-High Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodel, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale le-Supreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethi ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfakho naso licala elingayisilo cala elethusayo, licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station, ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala, yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So isikhathi eziningi amapholisa ayahasesifine noma $20 whatever amount u-officer in charge of stationery ayibona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika e-court bafike anithwe i-bail ekhomuna sol. Licala elincane njengoba ngithi ukuthi licala amapholisa lo avukele ukuthi ahasise i-fine, ambhadalise i-fine umuntu icala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana, ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo zabe phakathi kwakhe lomkakhe, i-common assault normally it's a criminal offense. Licala lapho kuyamphambanise khona umthetho welizwe, so awahambelani lawo macala, atholiswa nje okuthiyeneyo elesivu elokwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi uphambanise wephule umthetho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwempuphu sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe yazwakala ukuthi ikhona. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impuphu isitholakala nzima kakhulu, ungabhoda izitolo ungene kumbe kuBulawayo kumbe kusemakhaya uthola kungela mpuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Bese sijwayele ukuthi impuphu iyatholakala lapha lalapha namhlanje ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathiwa khona kula ndiyana okuthiwa yithalenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu, $140 i-10 kg. Itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwande lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa yi-malnutrition, yikho sekukhwelile kakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi. Okusho khona ukuthi kuzaqansa hhayi indlala kuphela kodwa lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ngendlela enkulu kakhulu.
Sona isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu. Yona le vele eyikade ikhona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu owenelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele siphele, njalo abantu abaningi imizi ngobukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu besiphela. Isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu, kebe sekudinga ukuthi ibe nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elanda $40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenzi abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yindi.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu leHighlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempila kahle ngoba beke bafika lapho uqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele China. UDube ubekwele China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu eChina, kwafa oyedwa kwele-Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe leChina. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi lane, i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni le-Wuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Elopis Banda oyingcwethi kwezempila kahle uze sizwe okunengi ngaleli gcikwane.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kahlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni ezikhatshana. So okuqakathekile ukuthi bengethuki kakhulu. Ye, ukhona umkhuhlane, njalo i-World Health Organization isubekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo ithathelana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi. Inxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke amavirus yana aphuma ezandleni. Zigezelwana izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake emihlweni, ubusungena kumkhuhlane emihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele nxa umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi ispray leyana ingayikhatshana, iphelele khonapho nje engalweni yakho. Loku kusebenzisa ama-kentona la ma-tishu.
Ye, nxa sesikhangele-ke dokotela, singathi-ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa-ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela lezo xwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elopis Banda, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court koBulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli kumilayezelo elithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Ngesaba lezi zidlamlilo lezi sezano lezi. Ngithanda ukuphawula ngokamnangakho lokhothini lisana lenkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo ekuthi lisana lenkohlakalo. Phela lokhu kukhulunywa ngomnangakho kuyaphawula ukuthi ngapha wena uliselwe ukuthi udingela imisela lawo lisela. Yikho kwenziwa ngomnangakho. Ayi, inkohlakalo leyo ayiqala ibophe yeni izathi sisibopha bonke abantu. Yena ivine njani lamacala amaningi okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lanike lihlakani belibone straight ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalowo ukuthi lamvotela sibili sifuna ukulifuna ukubonani lisithi lizabonani bhekani kwamanje uyalivala amehlo ukuthi kwesinye isikhathini uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ule nkohlakalo ukwedlula bonke abantu. Asike sivuleni amehlo bantu bakunxaki siyakhetha. Siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni. Sesithwele nzima ngezandla lokho esiqanjelwa manga abantu abadala nje.
Sawubona msakazi weStudio 7 labalaleli kweStudio 7. Ngikhuluma ngilapha eGoli elokishini leDipsloot. Ngizwa ubuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukubotsheni kwabantu bakithi eDipsloot ngendlela yokuthi ababotshiwe laba sekuzwakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport. Manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi. Le nto ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ebotshela i-passport kodwa sekuthiwa afune 1500 ekathi abanye ba-fraud bebengasebenzi abanye sebelahlekele imisebenzi. Manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasazi.
Ngibuka njani emsakazweni ngimayibizeleni ngo-last wakodurance wakhonapha-ke eGwanda esigabeni senakho thina kawuhlupho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyakwazi zibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika sibilo 1000 but i-90 kuphela yekhontikizo zama 50 kg yona omumbu njalo ama 50 kg amabele vele njalo ngamabele vele abolileyo so vela nto abhekane lendlala sibulaya kuzima sibule emhlukuni wakithi sosidinga ngezifiso zethu uhulumende manje uyangenela ukuze-ke uqhelise inani labona abantu abazuzayo ukudle kakhulu ogogo abazuzi ngobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane. So indlala sibulibhahile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sokuthi uzuthi umntwana kaye esikolo vele ngadlanga uyabeyafundani so sozise ngangcono abehamba kwamanye amalanga lapho abesegqize. So hhayi isimo sibi kakhulu endlaleni ngahulumende uyashesha aphangise sibilike abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhahile kakhulu emhlubulweni wakithi. Hhayi siyabonga.
Sanibonani basakazi abahle bakasitudiyo kanye nabalaleli ama-Blue Nation amahle. Ngiyabingelela ngelo okhulumayo uGugula Ngoqo odlula bekhulume mfo kaGcwezi qhamuka ngasenkaya yeGwamba. Mina-ke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezatshontsha yiliyo ndoda ababiza umnankagwa. Yabona-ke inkomo efi ungasiki zona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale okuchaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho okuchaza khona ukuthi akazibiseli wazidonsa lezo nkomo akazibiseli uchamise lezo nkomo. Okwesibili isosha kumele liyehlathini isosha liyehlathini hhayi emphakathini. Walibona kuphi ilizwe elibuswa lisosha? Isiphi isingisi esibambe ngayo esiphuma esisosheni? Ayikho lento le. So isosha ehlathini le ipholadi uchamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawa izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphathi amancane axokozelayo lawa adlalizana i-PF ebona yonke leyonto le. Nakhona futhi again naleyo ndaba ethinto ngumdalo obhedi mbufu ma ngabe ethi akakwazi uchamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa bona ababhizi bakhe bayakha ilizwe. Liphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe until now. Uyabona ukuthi kudlalwa iy'ngqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo. Abantu bahluphekile eZimbabwe kunzima bona leyo mali eseZimbabwe ibhondi abayazi ukuthi balinjani abayisebenzisi bala basebenzisa amadola. So uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumezeka kakhulu ilawa abantu nje abafana nathi sokunje so. Nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona alinsizo umzinikazi sasihlahlela edotini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi labalaleli bakaStudio 7 ngusipho lo ngise-South Africa. Hayi sahlupheka kangaka nkosi yami yini kodwa sizayenzana kodwa ngezano kodwa ngoba nje ngayila way forward abasho lokuthi bona abantu beyenze ini efunwa yibo ngaphela bayasho ukuthi siyenze ini efunwa yibo ezasinika i-way forward angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka abantu bezimbabwe bayahlupheka shimi akunzima nalapho esithi sicathe khona akusahlaleki kade sifihle khona ekhanda akusahlaleka akusahlaleka basasifuna abanikazi bendawo mina nalo mzamo kachamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzanca kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo kungathi abantu bezimu abahlupheki and zifele nzima shem ngoba lalapha emzansi akusahlaleki shem kusahlaleki ekhaya zingayo ekhaya siyahlala siyenzeni ekhaya ngoba kakulalula ma singagcwala sonke khona ngabe siyabulawa indlala siyayenzala unkulunkulu wabuya wasifulathela lezulu kalisani lokungcono ma ngaba kulinywa lokungcono esizakulimela sidla amabele manje izulu kalisani.
Lawo-ke abengamazwi enu linabalaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imlayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu ngapha kwelemelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka umnyaka osanda kwedlula kumdlalo wenguqu yemelika i-American football. Inkezo yomdlalo we-Super Bowl ubuphakathi kweqembu le-San Francisco 49ers le-Kansas City Chiefs. Ele-49ers liphume le mklomelo engu-20 kwathi ele-Chiefs laphuma le-31 okutsho ukuthi abafana be-Chiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa-ke okumqoka bekuyimcimbicimbi ebisenziwa izimuli labantu nje mathupha phambilini kwalomdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-halftime lapho bekugidwa-ke kucula abaculi ababili abadumileyo kakhulu uJ-Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa hiyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalomdlalo we-Super Bowl.
Yeah, kuvamile ukuthi abantu ngezimoli langamahlobo labangane babuthane badle bakholise nje so abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha abakhona izindawo mostly ngezimoli labangane kudliwa nje kukholise so yikho engizwa abantu bekwenza abaningi engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Ya bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo sibili abangasawuthontisi kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi kodwa hhayi inengikhanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani ukuthi lijikwa njani leli bhora licagwa njani nabadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi ukuzikhava ukuzivikela ezininga kwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho kungaba okungabanzimela ngoba kakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khonapha elizweni lemeli?
Ha, uyathakazelelwa kakhulu kokuthi kusasa abaninga soze baya emsebenzini ngoba baba bevele benatha besidakwa besidla okuthi emsebenzini bagcina bengayo. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo eziningi. Uyafica sibili i-church yonke i-church yonke sibili phose yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani, hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibili. Lalaba ababengayanga ababukele ku-television. Abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba. Sebengamathumi ayithoba minembili ababhekwe ngabezempilakahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo-7:30. Libe losuku oluhle.